siyalambulela kwezithathelane labesifazana lilami uthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Jasmine Chofa, isiphathamandla sebandla le-MDC, yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificate. Uqala ngokusichazisela ukuthi usebenza njani, usebenza lobani, njalo usiza njani abantu kulolu daba.
Onke at parliamentary level siyakhuluma ngakho, even ku-SADC parliamentary forum kule program ekhona e-SADC ekuthiwa i-statelessness, ukuthi kuzaba lesigaba ngathi i-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala ku-SADC oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation. At parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kubele amnesty ukuthi wonke umuntu ongana document khona abantwana kuphela, ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha. Ngahamba la kumthikeli lapho kulungiswa khona ama-base, bakhuluma ukuthi khona kuba le security ukuthi wonke umuntu aphiwe nje i-base. Kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma-birth certificate, abangalama passports or any documentation. Kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise, babe sebesazi ukuthi ubani lobani ohlala ngaphi. Abantwana labo bayabenabazali abayenelisa ukubatholela ama-birth. Ngisebenza lamanye even ama-councillor lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho, ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo. Abantu bayakhuluma ngezinto zemendo, so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho. Ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani.
Kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate, lingathi lake laphumelela yini? Bakhona sebasizakalayo?
Sesisize abantu abaningi. Kwakulo mthetho lwana ukuthi abantwana abazelwe eGoli kwayikuhlupha ukuthi bebuye ngapha ngoba bebhadale i-50 US dollars ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana. Umthetho lwana sowatshintshwa, abantu abasabhadali i-50 dollars liyana. So ngibona ingani i-milestone or i-achievement, ngathi abantu bayasizakala ngakhonokho. Kulo munye umthetho njalo so kunezinto ezingani zithile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate. Okunye lapho sikukhangeleleyo engibona ngani kungaba khona very soon, anti yabona ukuthi umntwana ngayo umzali efuna ukuthatha i-birth sisithi umama i-constitution ithi yona umama kuphela nguyomle amthathele i-birth. So sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe lelungelo. Kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho, unye wasuka waya somewhere then wabhubha. Bonke abazali kumele babe nelungelo lokuthi bathathele umntwana i-birth, kunceda i-right yomntwana.
Waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa, kwanceda ngani?
Kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende. Yiyo eyatholisa i-benefit for example yabantwana abazalwa e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 lana. Abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngaso ma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu, akhona ama-economic refugees.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Jasmine Chofa, isiphathamandla sebandla le-MDC, njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxelaye ngoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha e-Washington DC.